into eyakuqala mfowe ukuthi sikhuthaze ozulu ukuthi bengathembi imbiko le esuka kuhulumeni. Angithi bengayithembi ngoba bafihla ilokhuzeni esingathi ulwazi ne-COVID-19 i-coronavirus nale. Ungakhangela bebevele bengafuni ukuthi kukhulunywe ukuthi iZimbabwe lo mkhuhlane onayo. So into yakuqala ukuthi bengathembi. Into emele sibe khona ebantwini ukuthi bona bezigcine. Into le iyaphila, into le ilomkhosi, into le ilengozi, into le ilombhubhiso vele omangalisa. So into yokuthi abantu kumele balimuke bazi bananzelele impilo. Into esuke abakhona lapha komlayo bese le International Women's Commemoration leyo kayisabanga khona ngoba phela ukuthi sivikele umkhuhlane lo abantu akumelanga ukuthi behlangane ndawonye beyabathingisiwa yi-social distancing. Singakhangela ama-program amaningi ebethi lawo elizweni thindelelo wonke lawo zebe asemisiwe ngenxa yomkhuhlane.
Ye, kodwa siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Nelson Chamisa uke wethula amazwi okubana sekulabantu asebetholakale lo mkhuhlane lo, kwasekusiba le mbiko evela kucele likahulumende ethi usefuna ukusebenzisa igcikwane leli njengendlela yokuthola usekelo. Ungathini wena lo?
Hayi, lelo alisilo qiniso mfowethu, alisilo qiniso. Into isisusa sendaba angithi ukuthi abantu laba bebengafuni vele ukuthi kwaziwe ukuthi umkhuhlane lo usungenile eZimbabwe. Angithi uyabona bebengafuni ukuthi bevale abantu abahamba ngendiza eChina, ngathi bengafuni ukuthi kulimuke uhulumende alimuke into ezenzakala kumabhodi. So into evele yabakhona. So into enje umongameli uChamisa into enceda ilizwe utshengisa ukuthi hhayi umkhuhlane lo usukhona laseZimbabwe, abantu kumele balimuke. Uphinde wawubona ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe kokuchaza kwakhe uMnumzane uChamisa uhulumende uhle wavuma. Sathe sabakwazi ukuthi kulo mfana kaJames Makamba naye obelo mkhuhlane kosengimuyi okwakagesi ngenxa ye-coronavirus. Into eyenze uMnumzana uChamisa ngibona iyinto enhle kakhulu lapha elizweni. Lapha kade belokhu bekhuluma ukuthi Wilkins. Akulalutho mfowethu, akulalutho.
Zikhona yini inhlelo zebandla elilazo ukukhuthaza abalandeli bebandla ukubana bathathe manyathelo bani ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus?
Yeah, akhona ama-workshop azayethulwa ubaba uHenry Matsorora ongu-new secretary wethu obona ngeze-health. Ama-workshop la azayethulwa ngibona sisela umgqibelo onalisayo.